sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla 6 kuLwezi 2022 ngukips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold a constitution yeZimbabwe.
Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
Angikhouli bona uthamisekashimabengamanesha abantu and manje ezibaba umnyakaneke wakho wabenamanesha abantu kodwa ezixokoze zona leziyana ezikhona yizo emele sizikhuphe.
Abakubandla lezanu-PF bathi kulabantu abazenzela santando hathi inkokeli yamabandla amapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Umsebenzi wayithathela nje ngokuyafunda ngokukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ukuthi ngelanga lingaka lomshiso ongakanani umoya ongakanani nezifuna kwayo.
Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somkhathi, ukudumala kwemkhathi lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakumabandla atshiyeneyo bathi kumele kukhankaselwe ukhetho oluzayo ngokuthula ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwamukelwa ngabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Kulabanye njalo abathi amapolisa leZimbabwe Electoral Commission kumele belandele imithetho yelizwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Unkosazana Precious Ndlovu ngomunye wabasola okwenziwa ngamapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold a constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi ama-political parties ancintisane. Iyavuma njalo ukuthi nibani lobani kumele abe lelungelo lokukhetha i-political party yokusekela. Nxa izakhamizi zematobo zikhethe ukuthi zisupporta i-Citizens Coalition for Change, iZANU-PF ayingabafuzi ukuthi basupporte iZANU-PF. Izekhi njalo layo kumele iqinise umthetho wayo yokugwema abantu abayenza i-political violence ngoba ama-issues akhona. Izekhi yatshelwa singananzelela okuyenzwe insizwa ukuthi abantu bebekule tafula lapho abantu besiyaripota ukuthi sebevotile njani iZANU-PF ithatha ama-IDs abo. Izekhi bekumele ukuthi i-acte on that one, bekumele i-acte njalo ku-political violence eyasematobo naseyinsizi.
Bakhala abantu ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eZimbabwe kuze kufike usuku lokhetho.
Into kumele siyenzi kona asiwaleni okuntu kwe-violence lokomkhuhlane lokana sisonke endaweni esibambele. Mina ngize so akuna bufakazi bokukhorela awusuze wafabuthola ukuthi umongameli wepresident omunye omgabe wake wawasuma yona right is no violence but asikena abantu amanotshi abantu zobeiyasinsiye abantu labana baye bekukhuluma ngenhliziyo zabo zonke ngoba abanye bakhona bayibona i-violence ngesikhathi sempi babona ukuhlethwa kwabantu ngesikhathi sempi and they don't wish anyone into enjalo. So yasemigenini but because of lathi thina isiqoqodo omahlafuna ishingane ethethe leyikani ababeethi hhayi mina ngizakwenza kuphela. Kungasuki kubomangameli bethu, kungasuki wenza kumbe uchamisa kumbe ngubaba upresident uyidi Mnangagwa. Angikhoyisi bona uchamisa kashimabe ngamanotsha abantu and manje ezibaba uMnangagwa neke wakho wabenamanotsha abantu kodwa ezixokoze zona leziyana ezikhona yizo emele sizikhuphe, yizo emele siziveze egcekeni sizichaye lapha.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi uJuma ukhuluma eziluma ulimi.
Ukhuluma kahle ukuthi khona lokho yikho kumele kwenzakale kodwa kwenzakale. Mina lawe khona apha singaxabana sibabili kubotshwa bani chu. kuzabotshwa mina ubuye wena wazonjaya. Kumele kusitshele something kungayakulwa udlodlo lodlomo. Udlodlo sazi ukuthi ungezani ozabotshwa ngudlodlo, kodwa udlomo kunguye obuye wazojaya udlodlo. Kulungiseni khonokho, ngithanda ukuthi uyavuma ukuthi into le kumele ilunge. Njalo ke sengisithi kuZulu wakithi, lingaze lavotela umuntu olitshayileyo. Khona lokho i-TPC nxa yavotela itshaya abantu, abantu yibo who are to blame. Nxa izani itshaya abantu, ayingalitholi ivote. Yikho ngikutsho-ke nginxusa abantu bakithi ukuthi ake sizilungiseleni into le, ngoba yikho esithunywayo, sibulala nethina sihlezi sonke. Ungumakhelwane wami, ungumzawa wami, ungubabazana.
Umnumzana Freedom Murethu okubandla leZanu PF uthi abatsha kumele bekhuzwe ukuze kungabi lodlakela eZimbabwe.
Umuntu atshontelwe, atshontelwe, then sikambele kumuntu amanga mbodlile khona ngalo kumbe uwazi ukuthi umuntu ozahamba ngedirection yaleyo. Some of these things are stage managed. Angiyali sibe ukuthi kwenzakala kwezindawo kuthiwa abantu bathayiwe. But let's investigate, kubone ukuthi abantu abathaya abantu bangobani. Siye kothi. Kwazi nami ukuthi sigcone iZanu PF, ukuthi konke kube okwenzakale iZanu PF. Abanye phakathi komaphathi awo banama-divisions between their parties and bayafuna ukuthi bengaqedelana bengathana khona ngale bebekwazi bethi siyakwazi vele ukuthi uyabhulema iZanu PF, uyobhulema iZanu PF. Abantu bema-try and settle their scores within their political parties. Then we start blaming us. See, now we're not a violent party, and I thought this thing is a party of violence. We are put out of the town, we are just taking 2023 laps. As Kanga political parties to mobilize on Tanga, then I don't do something. Then I say, this one is a criminal special amount of money that I want to get out of my political parties. Let's not be used in violent activities. On Tanga, the future of this country is in our hands.
Ngasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zamapholisa kanye labokukhomishini eqhuba ukhetho ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umiso kancane namhla uhanjiswa emkhathini kwemtshina yokutapha isimo somhlabathi, ukudumala komkhathi lokunye kweleZimbabwe. I-National Aeronautics and Space Administration okumele ithwale imitshina yeZimbabwe satellite kumbe iZimsat 1 ithi kulokunye okuveze ukuba kungalumatha umlilo ku-NG-18 rocket okumele ithwale imitshina le leminye isuka kwelemelika. I-NASA ithi sokukhangelelwe ukuba i-rocket le izandiza kusasa iyetshiya imitshina yeZimsat 1 leminye emkhathini. Ingcwethi ezitshiyeneyo eZimbabwe lezikwele Japan zibambisene ukulungisa iZimsat 1 elakho ukusetshenziswa ngabalimi labanye abakhangele ezomkhathi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-intanethi.
iZimsat isatellite encane izingane nje ngalinganisa lebhokisi ndikhathuna, hayi ukusinda kwayambonti kuyaziya 10 kilograms mandilinganisa. Kodwa nxa ilontshwa ilontshwa nje njengamakhethi bayifika aqonde esibhakabhakeni. Kodwa lokho kwenze i-program ekhangisa i-Uganda leZimbabwe leJapan. Ibhokisi lakhona le kuyi-satellite idizayinwe ngamanjini yakhona leJapan. After iZimbabwe zifomuye kuthiwa iZimbabwe i-satellite agency. Umsebenzi wayi-satellite le ngokuyafunda nokukhangela umkhathi, ithathe i-information yomkhathi ukuthi ngelanga lingaka, nokuthise ongakanani, umoya ongakanani, nezulu kunakwazi. Kube kuthatha imifanekiso eqaqayo ngokuphezulu khona, ayifanani nalawa ama-satellite abogugu wonke yayo zamtelisa wona. Le ilungiselwe ukuthi collecte i-information eZimbabwe. Education ishasa emagama phela njani i-education iyanceda lokhu ekutheni konkona le information nxa icollectwa esibangeni eside emva kweminyaka eminingi ile thetheni imediayo njengoba ngithazi ukuthi kulento ethiwa i-global warming.
Ye, kodwa singathi kunceda ubani khonoko Ndlovu?
Kunceda abantu abalimisi abalimayo lama-explorers. Aso nto leyana ukuthi nxa uhlanele nyamsesaza ilimvuzo izasebenza kuphela nxa kuyukuthi i-information njani ecorrectiweyo nauthi iyasetshenziswa. Ngoba njengoba ngishilo i-programu be-NASA i-involved ukuthi be-empower amazwe adivelophayo and that was love in Kanda. It is the release. It is a social activity, the quality information, the idea, the capacity. You are very certain that you have to know. Yes, I think, long, Elon Musk, who did it in Danny, recent technology.
Singathi akutholi yini kumenjani kona mbana obhathalela kona
abobhathalela i-technology natural ngabahambi-700,000 kodwa lahlalisezi i-consortium yakhona kuthiwa i-BED i-IRD owakhethwa nto yonjwayo i-Japan ama-engineers lapha abahambile mbekani nathathu bahambe i-Japan itshona khona ngayo yaya akulontshela ezimbabwe ngafuna ukubona ukuthi vele i-intricate ezingakanani lenhleka khona leyo enasa so intitha lapha weyenzikhonkhona ukuthi ihambe ukuyatraina ahambe ngamantekhi afundela lokhu lalokhu kodwa asesesilati eyaziwa ngabantu nenzela ukuthi yazani neta i-ZBC ifuna amabhora la manje mainly into i-global warming makhiwa interested nge-global warming ukuthi indawo lezi ama-forest yaphela yaphethelesi yakhwela lapha kuyamazane kuye-fortune imining and all those things into ezikhonkhena i-nature small as a major thing. But obviously the other thing, it is easy to use to monitor security. I'm a border with the couple of even deny. As I said, right, if you control it, it comes to all those stuff. But you can see that your first we are in the rapid. Yeah, I'm not sure if you are out of I think it can stay there for a year or 2 or 5 years.
Singathi-ke i-data nale iyahluzwa mbani i-data nale etholwa yi-satellite le
khathesi currently i-organization abayibumbayo i-agency eyi-insta isezinzethe zimbabwe so main down tawusebenzisela i-gonset climate ali-meteorologyologist ngabantu abawayisebenzisa lona ma-81 and 15 abenanxa uzaba i-esqeqi njengzaba la mani athi kuyingenzisa ukuthi kunikanje zimbabwe ekanokokuwona i-81 and 15 kodwa abamele lokusizela
umnumzana Robert Ndlovu yingcwethi kwezobulembu be-intanethi besixoxa laye ekubulawayo. Singangeni kwisigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo olwama-midterms oluqhutshwa ngolwesibili. UBiden uthi sesiguqukile isimo somnotho esihlupha abantu abaningi, kodwa abakubandla lema-Republicans bathi bazathola izigaba eziningi zedala le-House of Representatives kanye le-Senate kukhetho lolu. Inizamtshina ye-precision ebithwele abantu isuka eDar es Salaam isiya ebukoba iwele edamu le-Victoria namhla kwabhubha abantu abathathu. Soko isikhathi sezamasiko.
Senhana masiko
wesenzi umandla
lobaba mkhulu.
Wezamasiko namhla siqoqa lomnumzana Qhelo Kuhle Gumede othi watshaya likhosikazi lakhe. Siqoqa njalo ngodaba lolu lomnumzana Mbonisi Mtungwa ingcwethi kwezamasiko. Kulophenyu olusanda kwenziwa oluthi kulabesifazana abatshaya amadoda eMathebeleland South. Ugumede uthi lokhu kwenzakala ezindlini elizweni lokhu ejikelele.
Ye Gumede kunjani mfowethu?
Ngiyaphila baba.
Sizokuthola amakhosikazi enu alithwa senzima lapho.
Hayi ayahlupha baba.
Kuthiwani? Tshela mina Gumede.
Hayi abapheki abasazi ayineni sesizenzela nje.
Indaba?
Angazi mina ngiseSouth Africa babudu.
Ye.
Angazi ukuthi ukhapha kanjani hey bayahlupha manje.
Mina basalibhekeli abenzinto njalo balethusela.
Sesiphila ngama-take away.
Nkosi yami.
Hey angazi akulungisa kanjani manje.
Lokutshaywa lapha baligijimisa ezindlini.
Bazigijimisa.
Kabe kutheni Gumede?
Angazi or bazongabangani, angazi.
Wena sebakutshaya kangaki Gumede?
Hayi mina bangishaya kayikwani.
Ah, wabaleka Gumede?
Hayi hamba emaphoyiseni. Abafika basisalisa nje erumini bathi hayi silungisa indaba yethu.
So
kusafani nakudala thina masikhula sasibheka obaba bekhula kusafani manje. Ukuthi ma ubuya emsebenzini uthole ukudla kuxakiwe uvaliwe emganwini manje hayi. Kusafani bahlala bekhathele.
Eyi Gumede kuzima lokho sitshela khona.
Ah kuzima babudo.
Babe kutshaya ngani?
Bathini into yegedlela uyebona intambo le yegedlela.
Ye.
Uthiwa yifaka ugedlela uyifaka eplakini. Ya yona ke le
Nkosi yami awulimalanga
hayi kancane angihluzulela kancane emuva lapha eXhosa
amapholisa athini
hayi bathi silungise indaba yethu sahlala phansi sayilungisa mara kodwa these ngathi kungcono manje
wawenzeni gumede uzu ukaraju kangaka
angithi nasiyaphuza babuduke lakube sitakile
eh
umasitakile ukuthi nokuwumane umsuzi
wawumane usithini gumede So manje nxa sikhuluma kathesi singathi uthando soluvutha kathesi okungcono
hayi sokuright manje doka ngisakhali nayo ukhona nje uhleli la
kungaphi phela uMrs Gumede
selile
hayi umbingelele kakhulu so le ngokuqhela okuhle Gumede uGumede uyakhala lapho uthi yena bamthela isibhakela so Mtunga amafutshane ungathini ngokwehlela uGumede
hey hayi kuzima uthi bazwe amanye amadoda phandle but ngiyacaca ukuthi kwesinye isikhathi abafazi especially yabona ngise South Africa yabona abafazi abaningi inkinga ababa nayo ngabangani yabona ungathi even unendoda or indoda ube nomfazi ube kakhulu nabangani aba single bazokutshela izinto ezi-wrong ezizagcina zilixabanisa. Most of time abafazi laba balalela abangani babo and bangazi ukuthi izobahlupha kusasa. So ngangikhuluma lo munye umuntu ngixoxa ngisithi there are very few abantu othi basuke nabafazi emakhaya baze maybe baqeda bo 5 to 6 years bebonke because uma efika la umuntu uthatha izinto eziningi athathe lokho athathe ama-advice abangani gcina izinto sezimoshakele so and la South Africa kunalento yokuthi ngangeke ngibone omunye umngane wami wayeke balwe nomfazi buya imoto zamapolice more than 10
hake wona mhlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kubantu nsuku zonke Usihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo.
Tshela bathi salulandela.
Salulandela.
Yelumzule lapha uGumede uyakhala kunye okumangalisayo sike sizwe ezokholo lwesiKristu enxa kungathoba uGumede inhliziyo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyabonga ke sizaqhubeka ke ngohlelo lwethu lokuvuselela umoya sithathele khona phana lapho esisuke khona sigcina ukuhlangana encwadini yezaga 14 verse lika 29 abangawuzwanga lowo mbhalo ngizawuphinda ufundeka kanje uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungile sikhulume ngentsha yethu ukuthi ukukhula kwayo kayisikho esikufisayo thina bazali abane sakhuthazana ubana kasibakhulekeleni abantu bethu uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu kodwa uzayizwa nxa lathi sikhuleka singabalungileyo sigwemana lobu namhlanje mfuna ukuthi ke siphose ilihlo lengqondo emphakathini esigabeni esiqintini elizweni lonke lomhlaba wonke ukuthi kanti bona abantu laba ababi yini abayenzayo ehlukumeza imphefumulo yabantu uNkulunkulu aze abe kude nabo uyabona nxa sihlezi ezindaweni zikhona iziphathamandla ezijiyeneyo ezenza imisebenzi ebalulekileyo kodwa etshiyatshiyeneyo xa sikhangela bonabo abasemphakathini sibakhangela sibacathanisa lokwenza kwabo singathi ngabantu abalungileyo yini kumbe ngabantu abahlukumeza abanye phela bakhona abantu abathi bangabekwa laphana umangale ukuthi hawu Jehova nguye umuntu le esasingiphila la enxa sasanika la leso sikhundla namhlanje sokutheni usephenduke wabangenye into bakhona abantu abanjalo ngikhuluma kubo namhlanje kangicwicwizi nxa uphethe isikhundla leso olaswa ukukhathayela ukuthi isikhundla bani ingce kuyisikhundla leso olaswa emphakathini kwemana lobubi yikho uzabona uNkulunkulu ekwenzela kahle ngoba ukwenza kwakho okuhle kuyahlangana le mikhuleko yabalungileyo uNkulunkulu akubusisa kwenzele kahle kodwa nxa ulokho uqhubeka usenza izinto ezingayisizo uqhubeka lobubi emphakathini uNkulunkulu vele uyabakhatshana lawe yikho phela sibona abanye abantu ngitsho lalapho ezihlala khona amabizo abo kakhulumeki ngoba ayalumela amabizo abo ayababa emlonyeni sengisitsho labakhulu abakhulu othiwa yibo abakhulu elizweni abanye amabizo abo abizwa abantu benyenyeza ungathi kukhulunywa ibizo lomthakathi ngoba na ububi babo ababenzayo bubenza babe babi emehlweni kaNkulunkulu labantu ngoba abantu bayizidalwa zikaNkulunkulu uNkulunkulu kahambisani lobubi ezidalweni zakhe abantu yikho amaNdebele sithi ngabazinuke amakhwapha kuyikuthi bazibone ukuthi bami njani ekwenzeni izinto labo ababi kasibasweli ezigabeni kasibasweli ezinkonzweni kasibasweli kukhansili kasibasweli emafekthari kasibasweli ingabe kungabi sengitsho lakulo ilizwe ngokwalo kasibasweli abantu ababi ngoba bahlukumeza imphefumulo ezidalwa zikaNkulunkulu uNkulunkulu kasoze abezwe futhi kasoze abenzele okuhle kodwa ilizwi libe selisithi kodwa-ke kunjalo uNkulunkulu uyezwa imikhuleko yabalungileyo abalungileyo bazisikela ehwahweni likaNkulunkulu lokulunga lina eliphethe abantu sukani ebubini siyalikhulekela ubana libe ngabantu abalungileyo asikhulekele Thixo ingcwele busisa bonke ubukhokheli buphume ebubini lobo ababenzayo bakhulekelwa yithi sidinga ubana usophule ebunzimeni obukhona ngoba sithemba ukubana inhliziyo zethu zilungile zamukele kaphambi kobuso bakho amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinwa lakusasa Wezemidlalo eZimbabwe lehlulekile namhla ungena kusigaba esilandelayo emidlalweni T20 cricket kulandela ukunqotshwa kwalo ngele India. Kwezenguqu nansi impumelelo yemidlalo yeCastlelaga Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe. Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0. Triangle United 1 FC Platinum 1. Highlanders FC 1 ZPC Kariba 1. Rentals 1, Dynamo Stimbare 0. Some beauty defines the nature of a person.
All the things you see. Mnguli ophuma kobulawayo. Ngilibingelela, ngilincusa, ngilixhasa, ngisithi kini, ngililethele i-album lami elisha. Engilikhiphe ngo-2020-2022 ngiyajabula kakhulu kulabo asebeke balilalela nalabo aseke balibona kubomabona kude ngathi indawo ezinjengabo YouTube lapho kulama videos ami khona engawakhiphayo ngiyabonga kakhulu ngesekelelweni suka kobulawayo bengumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts lihamba ngokuthi iyasa sebenzela bo kakhulu kobulawayo kodwa ayisibo bodwa engisebenzela abo, ngisebenzela abantu abaningi, amaqumbu amanye njengeyisingizi, bona ababest e-Austria, ngisebenzela nabo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art. Ingoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima, yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku-albhamu yami engiyikhiphileyo, kuthiwa ngugijima. Nayo ikhona ku-YouTube, lingathola isikhathi lingayibukela, kumbe lihambe ku-Spotify kubo-iTunes lizoyithola, and lizothola lonke i-albhamu likhona apho. Mina ngarelease ingoma eziyi-8 ku-albhamu lami lona leli engilikhiphe ngo-2022. So ngithemba lizalijabulela ngoba i-music yami ihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke, njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akobulawayo, njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khona le, sithatha yonke into ebisenzeka siyiletha till today, siqoxa ngayo, sikhumbuzana ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi. December ngizabe ngisekhaya kobulawayo eZimbabwe, ngizophefoma khona kobulawayo, ngiphefome la se Victoria Falls. So ama dates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi, ngama dates ngizowakhipha azabe khona yonke indawo kuma social media yami. Ngikhona nxa lingidinga kuma social media lingahamba ku Facebook ngumamozi, ngihamba ku Twitter ngumamozi officially, ngihamba ku Instagram ngumamozi - officially. So liyangithola ke lapho. Abafuna ukungithola ke ku email, ngikhona email yami ethi ngumlawsroben5@gmail.com. Labo abafuna ukuxhumana nami ku WhatsApp, inamba zomsebenzi ngathi ngize WhatsApp ngu +42077850758.
Umamozi lo ushaya sibilezi wayo, nango-ke uthi limsekele phela uRobin Mlawuzi okwamanje ukhona ngale-ke e-Austria. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapholisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo. Abakumabandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando, hatshi inkokheli yamabandla amapholisa leZimbabwe Electoral Commission. Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokudapha isimo somhlabathi, ukukhudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa umthembu Zithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.